Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 12 kuMabasa 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
IZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumela yemhloliso yegwalo lweordinary level lweZinsec kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela zemhloliso le kuma regional offices ngolwesithathu 13 Mabasa 2022.
Uhlangothi olubona ngemhloliso lweZimsec lwethule impumela yemhloliso yabafundi abalobe i-O-level ngomnyaka odluleyo ka 2021.
Lanxa sahlatshwa kodwa ngena sekuzwisisa okuyinto kwakhona. Sesiphokwenza nje ukuthi njengoba kungumthetho we-government kodwa aku understand it ngoba junior athe sabadala labo abahlabayo umuntu wayeziphile lodwa athe sehlale egudle so singazi nje kulina ukuthi lokubona nje kodwa mina ngela nguzwisisi lokho.
Impumela yocwaningo lwenhlanganiso ePangea Zimbabwe AIDS Trust ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 iveze ukuba abaningi abawathembi amajekiseni alungiswa kwele China aweSinopharm leSinovac. Umongameli Volodymyr Zelensky we-Ukraine usekhuthaze umanyano we-European Union ukuthi wethesele Russia izijeziso esizavimbela ukusebenza kwamabhanga lelo lizwe lokuthengiswa kwamafutha ngenxa yempi esaqhubeka elizweni lakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Uhlangothi olubona ngemihloliso lweZimsec lwethule impumela yemihloliso yabafundi abalobe i-O-level ngomnyaka odluleyo ka-2021 ukuba inani labantwana abenze kuhle likhuphukile ngesilinganiso sokukodwa lengxenye ekhulwini i-1.57% nxa kuqathaniswa lo-2020. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Embikweni okhitshwe ngabeZimsec, abantwana abalobe imhloliso bazinkulungwane ezingamakhulu aphose afike amabili lengxenye 249,914 okulinani elehle kulalabo abaloba ngo-2020 abazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 264,099. Lokhu kutsho ukuba inani labantu abalobe imhloliso lonyaka benze kuhle ngesilinganiso samachuma amabili lasithupha ekhulwini 26.34% kulanyaka enye ababayisilinganiso samachuma amabili lane 24.77%. Isikhulumeli seZimsec unkosikazi Nick Dlamini utshele intatheli izindaba ukuba impumela le isitholakala endaweni zonke zelizwe.
IZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumela yemhloliso yegwalo lweordinary level lweZimsec kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela zemhloliso le kuma regional offices ngolwesithathu 13 Mabasa 2022.
Uqhubeke esithi uhlangothi lwakhe luyabonga kakhulu abezempila kahle abancedisa ekulotshweni kwemhloliso le ngesikhathi ilizwe liliswana le-COVID-19.
Ababhali kanye labazali bayanelisa ukubona impumela besebenzisa omakhalemkhukhwini lama-computers lamhla ngolwesibili 12 Mabasa 2022 ngesikhathi sika 6 PM ntambama. IZimsec ithanda ukubonga usekelo eyaluphiwa ngabe Ministry of Primary and Secondary Education labe Health and Child Care kanye loZulu wonke jikelele ngesikhathi sokulotshwa kwemihloliso le.
Abazali bathi sebezaqala amalungiselelo okuba abantwana baye ku-A-level ngoba ithemu yokuqala ivele isiphelile. Lokhu kutshiwo ngumnumzana iBeth Sibindi sakamuzi eHarare yena olo mntwana olobe imihloliso.
Indlela abantu bethu abazafunda ngayo siyabuyela esimeni sisijwayeleyo sona lesiyana vele sisaziyo. Engingathi ikhalenda yezikolo singabuyela esimeni sisijayeleyo sesikhangelele ukuthi abantwana sebeyaqala ukuthi ngithi kusase lesikhathi hhayi kujunywajunywa nje kukhanya sokuphuthuma izimsekile aye ingahlelekanga abazali imkonomi lawo ongandawumanga kuhle kukhanya sokugijinywagijinywa kuyanika isikhathi sokuthi umzali laye alungiselele umntana.
Umnumzana Leonard Mashiri, omunye umzali, ulokuthandabuza ngempumela yemhloliso yanyakenye.
Impumela le mina ngiyayisola kakhulu ngoba hhayi abantwana siyazi sonke ukuthi bebengafundi, njalo ukuthi izimsekibi sikhanya isisitshela ukuthi imfundo iyaphezulu. Lokho hhayi lokhu lami ngiyakuyala lokhu ngingazi kumbe ukuthi abantwana labo sebecabanga, kodwa hhayi ukuthi space lokhu esibona ama-improvements ngesikhathi lesi ngithi hhayi.
Izimseki ithi loba nje impumela yemhloliso yanyakenye iphuzile ukuphuma, bayathokoza ukuba kube nganeno kulaleyo eka-2020 eyagcina iphuma ngonkwenkwezi nyakenye ngenxa ye-COVID-19. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Impumela yocwaningo lwenhlanganiso yePanja yaseMpapo AIDS Trust ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 iveze ukuba abaningi abawathembi amajekiseni alungiswa kwele China, awe-Sinopharm le-Sinovac, okungenye yembangela esiphazamise ukwamukelwa kwawo elizweni. Entathele izindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abepanjia Zimbabwe AIDS Trust baveze lokhu emhlanganweni lentathelo zindaba owe Media Science Cafe eziloba indaba zezempila kahle phansi kwenhlanganiso e-Health Communicators Forum. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende ehluleke ukufinyelela isilinganiso kwakumele asifikise sabantu asebehlatshiwe ijekiseni eye-COVID-19 vaccine sokungamachumi ayisithupha kusiya kwayisikhombisa ekhulwini 60-70% kusiya phela umpalakazi wanyakenye. Okwamanje usezama ukuthi afinyelele esibekwe ngabenhlanganiso ebona ngezempila kahle umhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization, WHO, esikanhlangula lapho kumele kube sekuhlatshwe abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% umhlaba wonke. Impumela yale nhlolisiso eyenziweyo iza uhulumende ephakathi kokwenza imizamo ukuthi alifinyelele lelo nani labe-WHO ngokusungula uhlelo lokuphuma ijumo elanda abantu duzane lalapho abahlala khona olwe-mobile vaccination blitz egxile kakhulu ezikolo ebantwaneni besikolo abakuminyaka esukela kwelithumi lambili kusigaba sakuqala esasungulwa mhlaka 21 Mbimbitho sagqitshwa mhlaka 4 kuyonale inyanga kamabasa 21 March to 4 April 2022 esesibili sona sikhangelelwe usungulwa mhlaka 2 ngokwenkwezi siyeqhutshwa mhlaka 15 wenyanga yinye 2 to 15 May. Unkosikazi Zandile Mthethwa waseCoventry Park edolobheni labobulawayo uthi lulokhelu silela ulwazi ngale mithi evelela kwele China ebantwini abanjengaye.
Lanxa sahlatshwa kodwa hhayi vela sekuzwisiswa kwinto kwakhona. Sesiphongukwenza nje ukuthi njengokuba kungumthetho we-government kodwa aku-understandeki ngoba evini yathesi abadala labo abahlabayo umuntu wayeziphile leyo ndathe sehlale egula. So singazi nje lina ukuthi likubona nje, kodwa mna vela ngikuzwisisi lokho.
Umnumzana Mavela Sikhumalo, isikhulumeli enhlanganisweni yeChitungwiza and Manyame Rural Residents Association Kamera engumgcini sihlalo njalo weyinye emanyanisa idolobha leHarare yeHarare Metropolitan Residents Forum HAMREF laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Thina siyathaba noma uhulumende uthengisa ukuthi laye uzimisele ukuze njengeZimbabwe lathi sifake icontribution yethu yekuthi simithe lati i-global target yokuprotect about 70% e-population kumbe uZulu walapha eZimbabwe uJune 2022 engafiki. Siyathaba kakhulu.
Enye ingcweti kwezempila kahle enguyena mqondisi wohlangothi olubona ngezempila kahle lokulondolozwa kwemvelo kumanisipala wedolobha leChitungwiza, uDokotela Dondirai Gasu ukhuthaza uzulu ilizwe lonke ukuba ayelihlatshwa leli jekiseni ngoba lingelahlolwa latholakala ukuba lilungile njalo liyasebenza.
I am encouraging everyone that is not yet vaccinated and those that are under vaccinated from 12 years of age and above to come for vaccination.
Ngikhuthaza wonke umuntu ongakahlatshwa ukuthi ayihlatshwa, lalabo abangakahlatshwa ngokwaneleyo labo bayihlatshwa.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yePangea Zimbabwe AIDS Trust le, uNkosazana Gwendolyn Japanya utshele intatheli zendaba ukuba lihlolisiso bayiqhube ezibhedlela nemaklinika agoqela esesali Mugabe Central Hospital, esasaziwa ngelokuthi Harare Central Hospital, Parare Nyathwa Group of Hospitals, Wilkins Hospitals, Mount Pleasant Clinic, Hopley Clinic, Chinamura Clinic eseKuromonzi, Lupane Clinic kanye leGwayi Clinic. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Volodymyr Zelensky we-Ukraine usekhuthaze umanyano we-European Union ukuthi wethesele Russia izijeziso ezizavimbela ukusebenza kwamabhanga lelo lizwe lokuthengiselana amafutha ngenxa yempi esaqhubeka elizwe eyasungulwa eMoscow. Ekhuluma emfanekisweni we-video lamuhla lamalunga edale lephalamende awe-Lithuania, uMongameli Zelensky uthe ele-Russia lizathemba ukuthi alisoze lijeziswe lingabona amazwe omhlaba eqhubeka ithengiselana lalo. Ngakwelinye icele, uMongameli Vladimir Putin namhla ugcizelele ukuthi impi yase-Ukraine ifanele njalo izafeza injongo yayo. Lokhu kwenzakala lanxa amazwe omhlaba isola impi le, njalo kule mbiko yokuthi abesifazana badlwengulwa, abantu makhaza bayabulawa, njalo ele-Russia lilakho ukusebenzisa izikhali zama-chemical weapons. Ukucubungula lolu daba, sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwa, ingcweti yecubungula izombusazwe.
Ngibona ngazathi obunzima kakhulu yi-one into. Ama-European countries kukhona angalakho yona lawo okuthiwa bangasanctiona i-Russia, abangalakho abadependent ngani nge-Russia. So kuba nzima on both sides and i-Russia ayisilo lizwe elincane njengaleli eZimbabwe. So ngibona ngazathi okukhulu ukudlula yonke into bonke balezizathu zabo eziqinileyo, but ngibona ngazathi okungaba ngumlamulankulu yokuthi behlale phansi namanye amazwe omhlaba ebancedisa ukuthi bexoxisane kakhulu, ikakhulu khona lokho okuraiswa yiRussia ne-Ukraine nayo kufake into consideration la manye amazwe, ngoba asiyo kulelwe e-Ukraine, but iRussia ikhala ngokuthi i-Ukraine isiyacommodate labo ebabona njengezithazo. Instead of ukuthi kuliwe bekungafanelanga ukuthi beku-resolve ngokulwa, bekufanele ukuthi ngabe bahlaliswa phansi amanye amazwe, either i-EU kumbe yona i-United Nations ibabize ibahlalise phansi kuxoxiswane kube lezi vumelwano. Ngoba mbona ngazathi khona la kokuthiwa i-Russia ukuthi yona does not feel safe ngoba icabanga ukuthi i-Ukraine si-accommodate abantu engabathembile. It's a valid excuse kodwa angikhona ukuthi kungalungiswa ukuthi kuliwe.
Ekugcineni ukuzawela ngaphi induku loxakuxaku ngalolu daba? Ngoba siyabona iningi lalicabanga ukuthi le-Russia yilo elamandla amakhulu, kodwa siyabona ukuthi le-Ukraine lalo lilokhe lizama. Singathi zindala zombili yini, kumbe ekugcineni likhona ilizwe eliza kwehlula? Kungayenziwa kuthiwa ngesiNgisi yi-ceasefire.
Kungagcina kubangela ukuthi engxenye sifuna sisiya ku-World War III. So yikho kuqakathekile ukuthi either yagoba kule nto eziyi-two ezikhona, yikuthi umhlaba uhlale uthi khona singenzani ukuthi sixazulu lamanye amaside sidelines eside le-Ukraine ubese usiba lamanye azasayidalani le-Russia okungabangela i-World War III, kumbeni ukuthi wona amanye amazwe athi hhayi singazake sekela abantu babulalana kasingeneleni, ngoba mbone kuthiwa uPresident we-Australia oke waba se-Russia So mbona ngazani konke yano ukuthi ube labantu abakwanisa ukuthi besuka amanye ama-president siyakhulumisana la ukuthi into le iyenzayo kayiqondanga. Ngibona ngazathi yomuthi.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo. Namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ngokuphatheka kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota olwe voter registration. Umqondisi wohlangothi olubona ngomsebenzi wokuhlolisisa ukusetshenziswa kwemali kungatsha zikahulumende u-Auditor General Mildred Chiri wethule ucwaningo oluveza ukungasetshenziswa izimali zingatsha ezehlukeneyo zikahulumende. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi kumele kube le ndlela ezizalawula ukusetshenziswa kuhle kwemali ngohulumende. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kucwaningo olukhitshwe ngu-Auditor General kulezigidi ezedlula amakhulu amathathu zamadola eMelika, i-$309.6 million ebeziphuma kugatsha olubona ngezemali kodwa zingasetshenziswa ngendlela ebihlelwe ngayo. Phose amachumi amathathu ekhulwini, i-28% kwemisebenzi etshiyeneyo eyayichaphaza imali kakulungisiswanga ngokugcweleyo ukuthi okuphosa kube ngamachumi amabili ekhulwini, i-17% kwalungiswa kwasalela endleleni kuthi okungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini, 55% akuzange kulungiswe. Umnumzana Thabo Ndlovu yingcwethi ecubungula ezomnotho. Yena-ke uthi kufanele kufakwe indlela ezikhangela ukusetshenziswa kwemali kuhulumende.
Into yokuqala ephumayo yikuthi khona imali iyaphuma eMinistry of Finance. So in terms of ama control systems, so kufuna ukuthi kube lama processes ayabe e-addressa ukuthi imali ma isayinelwa iphume iyilamsam isiya kuminister, or kube le process enza ukuthi khona kukhanye ukuthi lo owasayinela izimali eziningangaka ezingakaze zifike kuministry kuyabe kuhamba njani.
Uqhubekela phambili uNdlovu esithi nxa kungalungisiswanga lokhu okuvezwe unkosikazi Mildred Chiri ingcwethi ekukhangeleni ukusetshenziswa kwemali, uthi iziphathamandla zikahulumende zizaqhubekela phambili ziseba imali kaZulu.
Ama-audit issues now they are being raised but they are not being resolved. Uhulumende nangokwakhe kumele eyengezelele engingathi i-seriousness ngokuresolva ama-issues. The i-audit isinje nxa kusenkampanini siyabe sesithi isiku-redi ngoba ama-issues lawa they are recurring and they are not resolved. Dilokho ama-loopholes okuthi imali engange-$300 million US itshontshwe lokho kukhwaniseka ukuthi kulokho kusenzakana.
Lokhu kusekelwe yingcwethi kwezombusazwe umnumzana Effort Ncube esithi nxa uhulumende engaguqulanga indlela esebenza ngayo kuzamele uZulu afake uhulumende omutsha.
Inkinga enkulu esesilayo yikuthi inkohlakalo yenzeka kuhulumende kayisethusi isilisiko lokubusa. Noma u-Auditor General eveze ukuthi kule nkohlakalo engakanani kunani akusethusi kakusalungiswa. Into esidingeka yikuthi kube lenguquko kulabo ababusayo umcabango wabo. Ngabe sehluleka ukuguqula indlela abasebenza ngayo kufakwe uhulumende omutsha ozahlonipha imali zabantu, ozavikela inotho yabantu, ozabona njalo ukuthi iripoti ka-Auditor General iyahlonitshwa.
Umnumzana Dumisani Nkomo, umqondisi wenhlanganiso ye-Habakuk Trust njalo eyingcwethi kwezombusazwe, uthi isisekelo sombuso siyapha idale lephalamende amandla okuhluzisisa indlela okusetshenziswa ngayo imali kahulumende.
Kuyabe kuqakathekile ukubana iparlamenti layo khonapha yenze umsindo ngoba nxa sibala i-constitution iparlamenti kumele ibe yilihlo le-executive kumbe ikhabhinethi. Kuqakathekiswe umsebenzi we-public accounts committee, umsebenzi wama-MPs kwenze bebuzisise ngendaba lezi. Esikhathini esiningi sibengukhetha nje ama-MPs singakwazi ukuthi kumele benzeni besebenzeni, kodwa kuyabe kuqakathekile ukuthi bekwanise ukuhluzisisa ama-accounts achiyeneyo bahlelwa ngu-Auditor General.
Uqhubekela phambili uNkomo esithi kumqoka ukuba uhulumende asebenzise kuhle imali ngoba kuyikho okukhanga amanye amazwe angenelisa ukuphathisa ekuthuthukiseni umnotho weZimbabwe.
Ake danise ukubana le anti-corruption commission layo kukhanya layo iphakathi kwengxaki leyi. Lokhu uze uma kusiba lengxaki ezinje so uZulu lezakhamizi zanelise ukubana zichothozwe kumbe zilungise lokho okungamanga kuhle. Indlela esibamba ngayo imali imqoka yiyo njalo eletha ama-investors lentuthuko elizweni. Kumele sikulungise lokho njengelizwe ukuze sibe lama-investors ukuze ilizwe likhule.
Uhlangothi luka Auditor General luthi luthole ukuba uhulumende uyabhadalela impahla kodwa engazitholi. Ngomnyaka ka-2020, ingatsha ezintathu zikahulumende zathenga imota ezibiza amadola edlula isigidi esisodwa, i-R117,042,902, kodwa kufika inyaka kampandula ngomnyaka odlulileyo bezilokhe zingakalethwa. Ugatsha olubona ngokukhitshwa kwembiko kuhulumende luchaze ukuba ukuphuza kokulethwa kwezimota lezi kuyenxa yengxaki ezithile ehlasele amakampani abathenga kuwo. Ugatsha lwezemfundo lwathenga impahla ezigoqela ingubo, kodwa lezi mpahla lokhu ezingakaze zibuye. Ugatsha lolu luthe luphendula lwachaza ukuba ikampani abathenga kuyo iMichmart Investment yaletha impahla ezingayisizo ngoba intengo isikhuphukile. Ukuthi ugatsha olubona ngendlela zokuhamba lwaluhlele ukulungisa imigwaqo ephosa ibe ngamachumi amane i-37. Kodwa imigwaqo emihlanu i-5 yiyo eyalungiswa yaphela. Ingcwethi kwezemali sezithe ukudala ukuba eminye imigwaqo ingaqedwa ukulungisa yikuba ugatsha lolu luyahlela ukulungisa imigwaqo eminingi ngasikhathi sinye ngemali engeneliyo ukuphutha imigwaqo yonke. UNkosikazi Chiri ubuye wengeza ukuba kunhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ISAC, kulobugwelegwele obuningi obusuka ngomnyaka ka-2012 osebudale ukuba izigidi zamadola eMelika zingakhanyi ukuba bezisebenza ngaphi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza abakuhlangothi lwezokulondoloza imali ukuba kube khona imithetho elandelwayo ngokugcweleyo ukuza indlela ezisetshenziswa ngabakulolu hlangothi abasebenzisa umakhalekhukhwini. Intathelizindaba yethu Mavis Kamau usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le nkuthazo iza ngesikhathi abe-EcoCash abayibona nkampani enkulu kwedlula amanye aphatheke kwezokusetshenziswa komakhalekhukhwini ukuthumela lokwamukela imali. Besungule uhlelo olutsha oluzavumela ukuba abantu banelise ukwenza lokho besebenzisa imali yekwelemelika ezitolo ze-Econet kanye labebhanga le-Steward Bank. Ingcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba Kuchera uthi lokhu kulakho ukuthatha isikhathi ukuba uZulu ayemukele indlela ngendaba yezehlakalo zangemuva lapho abaningi babethwala nzima ukuthola imali zabo.
Ngibona njengani uzathatha isikhathi sibili ukuthi abantu babe lethemba ukusebenzisa ama-services anjengalawo. Kodwa njengoba i-EcoCash ilabantu abaningi, kungenzakala ukuthi abantu bazoqalisa ukuthi basebenzise i-service lay. Ithemba angibona ukuthi liyasilela ku-EcoCash kodwa liyasilela kuma-regulators ngoba uzakhumbula ukuthi yibo ababebhane i-cash in ngomnyaka ophelileyo.
Okukhona uMnumzana Kuchera uthi yikuba ababona ngezokuqhutshwa kwenhlelo ezifana lalezi abe-Reserve Bank of Zimbabwe kumele basebenzisane laba amankampani aqhuba inhlelo zalolu hlobo, hatshi ukulwa labo njengalokho okuya kwenzakale.
Asila ma-policies engibona njengani ayapromota ukusebenzelana phakathi kwe-EcoCash lama regulators abanjenge-Reserve Bank of Zimbabwe. So kumele kube lokuhambelana lokusebenziselana phakathi kwe-EcoCash lama regulators, hatshi i-situation esiyibona ukuthi kathesi bevumelana bewelelana kodwa ngemva kwesikhatshana bethethisana bekhithimisana.
Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezombusazwe njalo iphatheke kwezokulwela ilungelo loluntu esigabeni seGoromonzi, umnumzana Masimba Manyanya owake wasebenza kubhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ.
While this can be helpful to people, I think the long and short of it is that Zimbabwe needs a very stable monetary system that people can have confidence. We can move around with our own money in our pockets and be able to use it to facilitate transfers. I think the presence of the Reserve Bank of Zimbabwe at the launch of this platform, I think it's a good indicator that I think the money will be able to move smoothly between the senders and receivers.
Lanxa kungaba indlela ezasiza abantu, ngicabanga ukuthi uzulu weZimbabwe udinga indlela ezinzileyo yokusebenzisa lokuthola imali angayithemba. Wanelise ukuhamba uthwele imali yakho lokuyisebenzisa kukho konke oyabe ufuna kukwenza. Ukuba khona wabe Reserve Bank of Zimbabwe emkhosini lo, ngicabanga ukuba uyisibonelo esihle ukuthi imali izohanjiswa kuhle.
Kodwa esinye isakhamuzi sakoBulawayo, umnumzana Bongani Sithole, uthi ikhona bezobona ukuthi luzosebenza kanjani lolu hlelo njengoba lwake lwaba khona esikhathini sangemuva lapho abantu bagcina belahlekelwa zimali zabo.
Kwakusiba lobunzima ukuthi uyithole imali yakhona. Umuntu uzakuthumela imali sithi useHarare ona koBulawayo ukuthi uyithathe imali yakhona. Kwesinye isikhathi kube nzima, uzatshelwa ukuthi hey akula network, hey imali ayikho, but uzibuze ukuthi imali sithunyelwe singenele ku-ecocash system yakhona, but ngapha unehlule uyithola.
Uthi kuzokuba nzima ukubathemba abe-ecocash laba ebantwini abanjengaye umnumzana Sithole.
Kuzaba nzima kwabanye abantu ukuthi bayithembe njalo loba isiphendulile. Njengami kimi kuba nzima ukuthi ngithembe ngisebenzise ngoba ngoba angisela qiniso. Ngithathele ukuthi okwakusenzakala ngemuva, ukuhlupheka ukuthola imali yakhona ukuyithola ngesikhathi ngabe ngifuna ukuthi ngiyithole ngaso. Konke lokwenza kwenza ukuthi kube nzima ukuthi ngiyisebenzise i-ecocash.
Kodwa iziphathamandla zenkampani ye-ecocash zitshele abephephandaba le-Sunday Mail ukuba mabangesabi abantu ukuyisebenzisa le ndlela ngoba izoba ngesiza uzulu ukuba andelise ukuthola imali zakhe kungela nkinga ahlangana lazo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhlangothi olubona ngemhloliso lwezimsec lwethule impumela yemhloliso yabafundi eveza ukuba inani labantwana abenze kuhle likhuphukile. Impumela yocwaningo lwenhlanganiso yePangea Zimbabwe AIDS Trust ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 iveze ukuba abaningi abawathembi amajekiseni alungiswa kwele China. Umongameli Volodymyr Zelensky we-Ukraine usekhuthaze umanyano we-European Union ukuthi wethese ele-Russia izijeziso ezizavimbela ukusebenza kwamabhanga lelo lizwe lokuthengiselana lamanye amazwe amafutha ngenxa yempi esaqhubeka elizweni lakhe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.